yena ungumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayebahlalisa endlini yezethekele ekuthiwa i-guest house ewanje thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokulithengile ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu nokuneka ukudlula izulu elibiye ngalo izulu ababonana ngezibubo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya libi kuningi so abayenza lokhu ehlezi ebisikhanye nokuthi lingabuya izulu leli
kodwa lake labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes empomponi elwendulu kopabuzi laphana kulesitolo ede sigcwele amanzi phakathi yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu oke wange uthiye uvalile izulu lingene kakhulu phakathi labhalile bebevalile izolo
kahle kahle kuyini okwenzakeleyo
izulu limile line kakhulu kwesikhashana esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu inumber one ezindlini zeColliery laphinda lawona empumalanga lasesendlela ewangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka akhuphunwa nje ngezulu kusuke lamangalisa abantu abaningi kakhulu
akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala
emakhaya akuzange kube lolapho kakhulu but libe linengi okokuthi limbele nje ngaphandle kwala abantu abayabeyakhe izidugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana lomuntu bolinga lolo ngikhangele nezindlu yasendawo yasesekumele saphana ebhangali belike lakhanya sibili ukuthi liseligcwele yonke indawo ukuthi lingabe liqhubekele kwelihola elesibili lokuyabasuka kube ngokunye ngenye indaba ikakhulu xa sizayo ukuthi abantu abantu abahlezi ngaphansi kwedabu olukhosi so ngenye indaba futhi asesiyikhaye sisamela ukuthi maybe uhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewanje uhulumende bakukhangelisise ukuthi kungenziwani nabantu abana ngoba sizisebenzi ukuthi kwenzakala umonakalo fana seqhasa ukubonakala sigijimagijima ikakhulu nxa abaholi ngiyabe libwa ukuthi supposed to be something ongabe kunje
kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu
shida njengenhlangano abasakhulayo nabantu bewazi ithiwa yi-Media Development Trust sisasikele ukuthi sihlangane singahlangana ngese sibone ukuthi singeza njani ukuthi singancedisa labo abawelela uduko nathi nje njengesigaba ukuthi singeza njani ngoba asoze simele ukuthi sikhangele ukuthi bethu abankampani abekhona for instance ukuthi sithi iColliery sukuwuluduko lwayo lodwa hhayi ngoba phela abantu labasobaColliery ngabantu bethu iyisobo zethu abantu bezimbabwe sukube nathi sonke sisebenze sonke ukuthi labadrade lawo athi kuthiwa kahadisi bazi singancedisana njani ukuthi sasebenzisa abadrade abazi ahambe indlela abele hambe ngayo kudala ukuthi azasuke aphinde agereze njeni njalo
imali yokuqhuba lezi nhlelo liyithatha ngaphi njengenhlanganiso
thina imali asinayo kakaphezi kodwa imali isuka ekusonkeni abantu bayazinikela ngenhliziyo zabo bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sifanele so sabona ukuthi singabelela umuntu aze asilade ngemali hhayi kodwa sinako ukuthi sijabukile nxaku lezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza nathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibethe ukuthi siqhubekele phambili sisenza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district kakaphezi it's just for the contribution for abantu abazingeleyo abathanda iwaki abantwana abazele bezele lapha ngeke